eNjebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Kulamukela kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 Ntwentwezi 2020, uKhathedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, seligongelaya kwabazinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 31,589, inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe. Kuthi asebe le-COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,004,044.
Insika okumele bathengise khona ayikavuma, nabantu abaningi abakavumi ukuthi bathengise. Ngokunjalo ke abantu sebemuntu kungcono akwehlela ezidini balambe, sebezamezama ukuthi bathengise bezulazula. Kuze kufike isikhathi sokuthi lapho sebevuma ukuthi bathengise ngokusemthethweni nxa uhulumende sethe wavela imizamo yokuthi abantu bathengise.
Abaphila ngokuthengisa sebephume lamacebo amasha ngokuqhubeka ngomsebenzi, bethengisa besezimoteni kumbe bethele abakuthengisayo ngekhanda loba ngamabhara ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown.
Laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama-rights abantu ngahlukuluzi yini kusikhathi lesi sama-demonstrations, ukuze labo abantu bangacaphuli, ukuze labo abantu bangagcini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana achiyane lo mkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown, esithi lokhu kufaka uzulu engozini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe, lokhu laqhamukayo ngombimbi jelonyaka, seliqonge laya kwabazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 31,589. Kodwa abatholwe bele-COVID-19 eZimbabwe lokhe bengamashumi amane lasithupha, 46, ngwasinda abalishumi lathobaminembili, 18, ngwafa abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,004,044. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu, 325,238. Kodwa asebesinde kulo mkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili, 1,972,026. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalombili, 91,598, asebefunyanwe belegciwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu, 2,912. Kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 35,808. Abaphila ngokuthengisa sebephume lamacebo amatsha ukuqhubeka ngomsebenzi bethengisa besezimoteni kumbe bethwele abakuthengisayo ngekhanda noba ngamabhara. Lokhu kwenzakala ngemva kokuvalwa kanye lokumiswa kokuthengisela emkambo lezitaladeni ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown, emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphila ngokuthengisa laba sebeqalile ukwephula iziqondiso zikahulumende eze-lockdown ezalela ukuba abantu bemeduzane laduzane ukuze kulondolozwe i-social distancing, ngoba sebebuthanisa abaningi ezimoteni abathengisela kizo bedinga ukuziphilisa. Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iningi selibona kungcono ukuthi liphume lisiyathengisa lalapho okungavunyelwa khona.
Imbangela ukuthi abantu bahambe bethengisa emgwaqweni ngezimoto ngezinqola ukuthi imsika okumele bathengise khona ikavuma nabantu abaningi abakavumi bathengisa ngokunjalo ke abantu sebenokungcola kwehlala ezidini balambe sebevame izama ukuthi bathengise zilazula kuzokufika isikhathi sokuthi lapho sebevuma bathengise ngokusemthethweni nxa uhulumende sethi wavela le mzamo yokuthi abantu bathengise. Kodwa ke thina njengenhlangano siyakhuthaza uhulumende ukuthi nga uyabeka izinqumo ezithize ezizenza ukuthi abantu bathengise bekhangele maybe ngabomthetho kumbe ngabantu abathethe ukuthi babancedise ukuthi benze lokho okuthiwa yi-physical distancing kumbe social distancing. Yikho sikukhuthazayo njengenhlanganiso emele abantu abasebenzayo.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukhansila kaward 17 uthi umumo mubi indlala isiphethe abantu.
Engunanzelelayo ukuthi ngiyananzelela ukuthi abantu sebejola indawo zokhetha ezijineyo bethengisa. Uhlupho kuyikuthi ilizwe lethu alimanga kwakufika. Akula nto esingayenza ngoba abantu sebeqalile ukuthi balambe. And khathesi khansili lizama ukulungisisa indawo ukuthi kuyathi kuphela i-lockdown sokulungisiwa ama-vending days. Kodwa ngohlupho lokuthi abantu bayalamba ezindlini akula nje singayenza ukuthi singathi sibaxothele ngapi ngoba iqiniso lihle indlala yiwe khona ilizwe likahle bekumele sihlale ezindlini singaphumi phandle ukwenza ukuthi senqamele leyo mkhuhlane okhona kodwa ngendlala yiyo ukhansili uyalungisisa izindawo lapho abantu abazathengisela khona.
Unkosikazi Sanele Ndlovu ngomunye wabaphila ngokuthengisa koBulawayo ongela mota kodwa uhamba ethwele ngekhanda akuthengisayo.
Khathesi siphakathi kobunzima obukhulu ngoba sisakabili kunzima ukuthengisa uhamba ngoba siyabe sithwele izinto ezindayo ukuthi siyethengisa. Njalo uyabe usenza usesaba amapholisa ngoba sephula umthetho usegcekeni. Okusuka kusizwe ubuhlungu yikuthi iningi lethu siphila ngokuthengisa. Esizibuza naye ukuthi uhulumeni uthi senzeni siphile njani ngoba kunzima esihlangana lakho.
Umnumzana Nqobile Msipha omunye wabaphila ngokuthengisa uthi abakutholayo kugcina kungasizi ngoba behlangana lobunzima obuningi.
Eqinisweni kakuphileki kuhle sihlangana lama challenges amaningi emgwaqweni lapha ikakhulu amapholisa la saphura idlelo. Kakhulu kakhulu ngihamba lithengisa ngezimoto ahlupha kakhulu ngoba amaphoyisa lawo ayalithathela khona okungama owezimali khonaoko elali lapho sila i-challenge ikakhulu emapholiseni. Hhayi uhlupho kakhulu hhayi ekuhambeni kunzima khona ukuphila ngokuthengela uhamba ngoba i-profit yakho mpinti kancane uyathela ifueli usuka kufueli osuhlangana namapholisa ngoba vele awayekeli ngoba yikho lokhu abaselaba abasebekhangele khona kakhulu. Yi-challenge yethu esilayo amapholisa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo kanye nomeya benqabe ukuphendla imibuzo ye-Studio 7 kodwa ke kuviki edluleyo ikhansili yethule umbiko othi isile ndawo lapha abalima izithelo imbhida lokunye abavunyelwe ukuthengisela khona. Yazisa njalo ukuthi kuzavunyelwa labo abalencwadi zokuthengisa ukuthi bathenge lalabo abathenga kukuningi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana achiyane lomkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uzulu engozini. Lokhu ukutsho emathuneni awe-National Heroes Eka eHarare engcwabeni kamnumzana Absalom Skosana owayengumgcinisihlalo weZANU-PF koBulawayo obhubhe ngeviki edluleyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekuhlatshelwa embuthanweni wabantu abalihlekana i-National Heroes Eka kubekwa uSkhosana ophiwe intlonipho yeqhawe lesizwe. USkhosana waba ngumholi wabatsha kuZANU-PF okwesikhathi eside njalo wayevame ukutolika isindebele nxa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lomnangagwa bekhuluma loZulu eMathebeleland. Ekhuluma kulumncwabo, uMnangagwa uthethele ithuba ukusola umkhuba wokutshengisela okungamazi acathengelwa ukuba abeqondise kwabasha beMDC Alliance abatshengisele Warren Park eHarare ngeviki ephelileyo. Abanye babo bagcina sebethunjiwe.
Remain united and to keep the peace we are enjoying. We must never endanger the lives of our people.
Ngasihlaleni sibambene, sigcine ukuthula esilakho. Akumelanga sifake impilo zabantu engozini ngokutshengisela okungekho emthethweni okwenzelwa ukukhukhumeza abakwezombusazwe. Singabantu banye, abantu belizwe linye, ilizwe leZimbabwe.
Okumangalisa abaningi kuba umbuthano lo ube ulabantu abaningi abangedlula ikhulu kunalokho okuvunyelwa ngumthetho ngesikhathi se-lockdown othi abantu kumele bangadlula amajumi amahlanu nxa bebuthana imfeni. Ephendula amazwi kaMnangagwa, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthe akumelanga asebenzise isikhathi se-lockdown ukwephula amalungelo oluntu.
Siyabona phela ukuthi umnumzana Mnangagwa ukhuluma ngodaba lwe-coronavirus esenzekani yena uyaluqakathekisa. Kukanti ke ngempela mpela akaluqakathekisi ngoba sifuna ukuthi kade semfeni lapha kade khona begcwele abantu, uhlanganisa abantu abaningi kakhulu okuba ingozi yokuthi kumemethekiswe udubo lwe-coronavirus, udaba lwe-coronavirus igciwane lakhona. Osofanele sikukhangelise yikho lokhu ukuthi yena umnumzana Mnangagwa uyakwenza ukuthi nxa efuna ukusebenzisa ingatsha zikahulumende ukulivezela abanye uyakwenza njengalokhu sibonela ukuthi usenze izinto eziningi ingatsha zikahulumende ukuphazamisa izixwayiso eziqonileyo ezecorona prevention.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, usekele ukuthiwa nguMnangagwa.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition, siyavumelana le encouragement lay kamangameli yelizwe lapho okhulume khona yena esithi kungcono abantu bake bame ukuyenza ama demonstrations noma gathesi bangafaka impilo yabantu engozini. Kuhle khonoko kakhulu, siyakwemukela, kodwa sile celo kumbe sile kuniki isinikezo esingasinika kuhulumende ukuthi laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama rights abantu kahle kuluzi yini kusikhathi lesi sama demonstrations, ukuze labo abantu bangacaphuki, ukuze labo abantu bangacini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Pride Mkhono uthi ubekhangele ukuthi umongameli atsho ukuba labo abathumba unkosazana Joana Mamumbe labanye bakhe abeMDC baza kwenziwani.
UZulu bekhangele ukuthi uPresident Mnangagwa uzakhuluma ngokuthunjwa kwa-Honorable Joana Mamumbe labanye ababili abesifazana beMDC Alliance laba abathunjwe eHarare Central Police Station, bahlukuluzwa kakhulu okwamalanga angafika amabili ngabantu abacabangelwa ukuthi zinsoli zikahulumende. Ukungakhulumi kwakhe ngodaba lolu kutshengisa ukuthi akala neke ngamalungelo abantu. Njalo okunye bekukhangelwe ukuthi engakukhuluma yindaba yendlala le esezihlalela eziko ku-lockdown leyi, ngoba abantu abayanga beZimbabwe abalakho ukuthi bethole usizo lolo olwasithenjiswa nguhulumende kaPresident Mnangagwa.
Umnangagwa ulandise ngembali kamuyi esithi wayengumuntu owayezimisele ukusebenzela ilizwe lebandla lakhe leZANU-PF. USikhosana obhubhese le minyaka engamathumi ayisikhombisa lanye waqala ngokulwela amalungelo ezisebenzi phansi kwenhlanganiso ye-Rhodesia Clothing and Government Workers Union andubana angene kwezombangazwe ngomnyaka ka-1970 ekubandla leZaphu. Kuthe ngomnyaka ka-1977 waya eZambia lapho ayafundela ukuba ngumlweli wenkululeko engaphansi kweviyo leZipra. Umuyi waba ngumholi wabatsha kuZANU-PF okwesikhathi eside, njalo ubhubhe sengumgcinisihlalo waleli bandla koBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Bakhala ezimajonsi abeZimbabwe abadabuka ezigabeni zeMandebeleni abahlala kwele South Africa ngokutshona komunye wabasungula ibandla leMthwakazi Liberation Front, MLF, njalo engumlobi obelodumo umnumzana David Magagula. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Imva kamnumzana David Magagula itshiye iningi labeZimbabwe ikakhulu abadabuka kwaMthwakazi kwele Mandebeleni bedidibele. Udade wabo uThembi Magagula uthi labo njengemuli basele bengelamathe.
Usile emhlabeni lokugula okwesikhathanyana esincane sibe singananzelele simhambisile kudoktor but udoktor wasitshela wathi une-low blood ugule just for a week so wasishiya ngokukhulu kuzuma ushiye unkosikazi nabantwana abawu-4.
Ngo-2006 umnumzana Magagula waba ngomunye wabathatha amanyathelo akuqala aphetha ngokuzalwa kwebandla leMthwakazi Liberation Front MLF. Yena ke wahle waba isikhulumeli saleli bandla. Leli bandla lakhanga kakhulu iso likahulumende. Umnumzana Crispin Nyoni, omunye wabasungula leli bandla ndawonye loMagagula, ude kudanisayo ukuthi ufe iphupho labo elisemqoka lingakaphumeleli.
Umbono owawukhona wawungokuba ilizwe laseZimbabwe kumele lehlukaniswe into two, kube le restoration eyabantu besindebeleni under iMthwakazi. Sibona uchuku esasiphethwe ngalo lokubulawa kwabantu basesindebeleni yigugurawundi. Yindoda ebivele ifuna linto iyenzakale ingaze idlule ngasemhlabeni.
Unkosazana Prudence Moyo owasebenza kakhulu lomuyi kwezomzabalazo webandla le-MLF uthi waba ngomunye wabantu bakuqala ukukhuthaza uMthwakazi ukuthi kufanele alwele okungokwakhe.
Ubethi lapha akhuluma khona kuvungame ngenkulumo zakhe wenelisile ukuthi uMthwakazi iNdebele namhlanje liphakame lithi le yindawo yami. Silahlekele kakhulu kodwa ekulahlekeleni kwethu ayifanga lindoda ekuthiwa nguMagagula ngoba imisebenzi yakhe ize oqhubekela phambili.
UMagagula bekuyindoda efundele zobubalisi. Kutheke esaseZimbabwe wabhala ugwalo oluthi Sasisemeveni olwangena izikolo lwabhalwa ngalo imihloliso. Umbhalo weZimbabwe njalo imbongo uBongani Ncube uthi kukhulu uMagagula abafundise khona kwezokubhala.
Ubethi lapha akhuluma khona kuvungame ngenkulumo zakhe wenelisile ukuthi uMthwakazi iNdebele namhlanje liphakame lithi le yindawo yami. Silahlekele kakhulu kodwa ekulahlekeleni kwethu ayifanga lindoda ekuthiwa nguMagagula ngoba imisebenzi yakhe ize oqhubekela phambili.
Isizano seZimbabwe umnumzana Mlungisi Tshabalala yena uthi kusegcikene ukuthi mhlazana inkosi yakwaMthwakazi ithatha indawo yayo uMagagula kufanele ayebekwa emathuneni amaqhawe akwaMthwakazi.
Into ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi uhamba ngesikhathi se-COVID-19 le singeke simnikeze ukumhlonipha ade sifane simnikeze ngakhona njengomthwakazi. Mina ngingumlungisi Madada Tshabalala ngiyambeka kwi-national hero. Ngithi kuye nje akalala aphumule nomdeni ayilali ngenxeba.
Imuli yakwaMagagula ithi umuyi kukhangelela ukuthi ayengcwatshwa ekhaya eZimbabwe. Benesilo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus uhlelo olwe-Diaspora Forum. Kodwa ke likhumbule zihlobo ngenxa yedubo lwe-coronavirus asenelisi kulinxusa ukubana lindeli kulolu hlelo ngogcini njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Uhlelo lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. UChris Gande weStudio 7 namhlanje uxoxa nomnumzana Raphael Mthombeni osehlala lapha eMelika esigabeni seTexas esingesinye sesabelo esesivuliwe ngemva kokuvalwa okwenyanga eyodwa kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus.
Iqiniso zimile ukuthi singabanye besiteyiti esesivulile. Uzakhumbula ukuthi ke saxoxa kwesisikhathi laphana kusavaliwe ngikhangela ukuthi kuvalwe njani, kwavalwa kwathiwani. Angithi ngingatsho nje ngathi ukuvala kwakhona kuvaliwe ngoba nxa ungavala ingxenye yedolobhu uthiye ingxenye yelinye idolobhu, kuyabe kulokhu kungathi kuyakuzwakali ukuthi kuvalwe njani, ngoba okwakuvaliwe sibibi khona kwakuyiDallas, iDallas City. Kodwa ke lamanye amadorobho aseduze njengabo-Fort Worth okunye omadorobho lawo Arlington no-Mansfield siyangani, kwakulokhu kuvuliwe ngoba iDallas i-metro ilamadorobho amanenganyana ahlangane eborda esibanjani. So kwakhathesi sekukhulume umongameli ukuthi kakuvulwe, hayi sekukhanya sokuhanjwa nezimoto seziphithizela, kuyahanjwa njengakhona lokhu, ngoba ungakhangela lama-cases wona lawo e-COVID lapha kwela kithi e-Dallas awazange aphume kuhle ukuthi aphume sikwazi ukuthi abantu bagula okunganani.
Sike sezwa ukubana inani labantu abalokhu bethelelwa igcikwane leli lingani likhuphukile ngemva kokuvulwa kwedolobho. Iziphathamandla zathi zona hayi, okubangele lokhu yikuthi lapho esesihlola khona yindawo evele ikhadi khangelela ukuthi labantu abaningi abalegcikwane. Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi inani lakhona likhuphukile?
Njengoba ngisho ukuthi alizange iphume kuhle inani lakhona, kwaba njengokuthi nje nxa ule nkukhu ifake ngaphansi kwesitsha, iyabe ikhona kodwa ingaphansi kwesitsha, ngathi uyigubuzele. So ke khathesi angithi abantu nxa sebeqalisa ukuhambelana sekuthintwana sokuvula imisebenzi sokuthiwani na, sekukhona-ke kungathi kuyakhanya ukuthi ha kwento lokukhona kukhona kodwa ke kulabantu esibaziyo eseduze labo okubashayileyo ngale kusavayo, kutho ukuthi kwakukhona. Kutho ukuthi-ke khathesi-ke sekumele ukuthi kuphumele egcekeni ngoba ngithi abantu uyagula phela kwinto wakhona kuyakugulisa. Ungagula sekumele kube le-report ukuthi uyagula, sekumele utestwe, sekumele kube njalo.
Manje indawo ezifana lezokudlela, lezokunathela, lezokujabula nje zivuliwe yini njalo abantu bayahamba ngobunene?
Ziqalisile kuyona lesiyiki ukhulumele ugavena lapho ukuthi zonezo ezinjalo sezingavulwa. Okungathi akukhanyi ukuthi abantu bayaya ngoba abantu labo bayezakhe. Ngoba mina nginjingeza-ke ngithatha imuli yami namhla ngokusiyokopa ye awubonike namhla kodwa-ke siyekuhle registry, hhayi angiyafisisi kulezo zigaba ukuthi ngingathatha abantu bami ngifike ngihele labo lapho angihlala. So uhlupho lokho nalo lolu ukuthi loba bakazi bathi kuvuliwe kodwa abantu bayesaba ukuthi bayekhona khanoba ukuthi okona kufuna ngxali baningi kwakhona ingathi liyawuma liyabhobhoda liyakhuluma liyathini kulapho kuthelelwa nokhona kona.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika limuzwe exoxa lo Chris Gambe weStudio 7 eseTexas.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Abantu abakumsebenzi wezimota ezithwala uzulu eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngesinqumo sikahulumende esithi inkampani eyezupho yamabhasi yiyo yodwa ezamele ithwale abantu elizweni ngesikhathi ilizwe liku-lockdown. Lesi siqondiso sithi njalo abafisa ukusebenza kuzamele babhalise basebenzele phansi kwabezupho. Usomabhizinisi wakobulawayo uMnumzana Hope Ndlovu ngomunye wabakulumsebenzi engowenkampani ye-Tuvel. Yena-ke utshele uMike Hobe owe-Studio 7 ukuthi lesi sinqumo sesidale ubunzima obukhulu ebantwini bonke abagadayo labanini bhizimusi.
Isinqumo esithethwe nguhulumende sokumisa omabhizimusi abatshayela izimota kobulawayo zamakhombi siyaphazamisa ukuhamba kwabantu lezisebenzi edorobheni. Abantu abaya emsebenzini bazahlupheka kakhulu ngenxa yokuthi amakhombi yiwo athwala abantu abaningi. Ngenxa bona bengama ukungasebenzi lokungatshayela izimota zabo kuzayenza ukuthi ukuhamba kwabo kube nzima. Okunye ukuthi khona ukumiswa kwamakhombi kuyayenza ukuthi izisebenzi ezitshayela amakhombi zakhona abatshayeli bezimota labo windi beswele umsebenzi behlale ezindlini. Imuli zabo yikho lapho ezithola ukudla lerenti lento ezinjalo.
Isinqumo lesi silakho na ukuthinta indlela eliphatha ngayo ibhizimusi lenu kwele Zimbabwe?
Isinqumo esithethwe nguhulumende ngempela viki silakho ukuthinta ibhizimusi leTuveli. NjengeTuveli thina sisebenza lamabhizimusi awamakhombi lawamateksi wona asemisiwe nguhulumende. Ngakunjalo sokumele sitshintshe indlela esiyenza ngayo ibhizimusi lethu. Esikukhangeleyo ukuthi izupho njengoba sokuyiyo yodwa evunyelwayo ukutshayela yiyo sokumele sisebenze layo.
Siyezwa abatshayeli bezimota abaningi bekhala besithi abafuni ukubhalisa phansi okwenhlanganiso yezupho. Kungani abantu bengafuni ukusebenza phansi okwenhlanganiso yezupho?
Amabhizimusi wokutshayelwa kwezimota zamateksi lamakhombi awafuni ukubhalisa ngaphansi kukazupco ngenxa yokuthi imali abayitholayo kuzupco incane kulaleyo abayitholayo ma besebenza bebodwa. Phezu kwalokho uzupco kabancedisi ukulondoloza imota lokuzilungisisa nxa sezifile izimota zakhona.
Ubona ngani abezupco balakho ukusebenza bodwa na elizweni?
Inkampani yezupco ivele yona ayila mabhasi aweneleyo ukuthi athwale abantu emadorobheni ilizwe lonke. Uzupco ebevele esadalala ethwele nzima ukuthi wonke umuntu osebenzayo longena edorobheni ayithole ibhasi yezupco amakhombi engakamiswa. Manje njoba amakhombi esemisiwe umsebenzi wabo ususiba nzima kakhulu.
Hope, uhulumende kuzamele ayenzeni ukulungisisa lolu dubo ukuze wonke umuntu athokoze?
Ukuthi wonke muntu oyenza ibhizimusi lokutshayela izimota athokoze, uhulumende kumele avumele abantu bonke abatshayela izimota beqhubeke ukutshayela izimota zabo, kodwa afake imithetho encedisa ukuthi igcikwane le-COVID-19 lingamemetheki. Njengokuthi wonke muntu otshayela izimota ebhizinisini lamakhombi kumbe namateksi asanitize, agezise, ahlambe imota yakhe kabili kumbe kathathu elangeni elilodwa.
UMnumzana Hope Ndlovu ngusomabhizinisi wenkampani ye-Tuvel yaba kumsebenzi wezimota ezithwala uzulu. Lapho-ke limuzwe exoxa noMike Hobe owe-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Seliqonge laya kwabazinkulungwane ezingamakhulu edlula amashumi amathathu, 31,589, inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 lobahatshi eZimbabwe. Kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,004,044. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe kubana achiyane lomkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uzulu engozini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uPrasidi Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.